Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile, ama uniform akhwela like almost every week. And njenge stationery sikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle laba bahamba bezahamba besiya wodwa eBotswana labo South Africa. So hayi ngcono lisincede sibili ngoba hayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngaphasisa kwa.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi isimo esikhangelane laso kathi sisinzima, sikhangelane lesikhathi sokuthi kungkhona next week abantwana bebuyele ezikolweni asikwazi singabazali. Ninje nje ngilomntwana oseboarding ukuthi konke umntwana nozafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala yikho singakwaziyo kumbe sokumele ukuthi sithwale usithenga ukudla sisukela kolapha behambela kwesukamile sibhizi siyanquma sidinga amabhuku ibhuku elilodi ukuze ukwanise ukulithenga. Ninje uzabona ukuthi konke umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 ama-counter. Ngapha angathenga amapheni, ngapha angathenga amaseli tebhuli amaplastic.
Unkosikazi Samukele Chuma, olamawele aya ku-form 1, waphiwa i-list yama-uniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna $300 amadola.
Mina amawele ami aya ku-form 1. List yama-uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane le mali edlula i-$300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda ezikolo. Amabhuku phakathi ezitola athengeki, sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle, uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asazi abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo. Abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Lapho ngishaya imali vele these days nxa ngithengisa ama-counter book so phandle lapha, especially izikolo sezivulwa, so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama-prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 e-shop, but mina ngithengisa nge-$20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama-prices ami abe lower kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama-prices akhona ngala akatshintshi. So mbuyani lapha ngithengisa ngama-price athandwa abazali kakhulu. Uthi ama-counter book lawo and ngithengisa ngabo $4 kubo $4.50. So especially izikolo sezivulwa, so ibhizinesi yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abaningi iholo alengezelelwanga kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.